Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
into zemijolo emahofisini ziyahlupha vele, kabachiyane lakho lokho, abantu bathathe amakhosikazi, bathathe amadoda, bahlale lawe ezindlini emahofisini kusetshenzwe.
Umsekeli kamongameli welizwe Mnumzana Thembo Mohati ubikwa esefuna ukuchiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola nabafazi babantu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. UNkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora eyokuthi usekhumisane umlotha laye.
Sina njengebandla le-MDCT, umama uDokotela uThokozani Khuphe simazi engumsekeli kamongameli webandla.
Uhulumende uthi zonke izifundi ezaloba umhloliso kaGrade 7 owanyakenye kufanele ziqhubekele phambili ngezifundo zikaForm 1 lanxa zingaphumelelanga kuhle emhlolisweni.
Thina sibona kungasocebo elihle ukuthi abantwana beqhubeke phambili bona bengenzanga kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe Mnumzana Thembo Mohati ubikwa engayanga emhlanganweni wedale le-cabinet izolo ngesikhathi sokuvela imbiko yokuthi usefuna ukuchiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola labafazi babantu. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uMohati ube lomhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa kunye lomunye umsekeli kamongameli Mnangagwa uMnumzana Constantino Chiwenga ngomvulo phezu kodaba lolu oluvele kungxoxo ezigciniweyo ezikamakhale kukhwini ezethulwe liphephandaba lobulembu elezimlife.com. Izolo kuvele enye njalo ingxoxo kaMohati etshelana ezothando lomunye owesifazane okhuluma ulimi lwesiVenda. UMnangagwa ubikwa emduduzile uMohati wathi kukuye nxa efuna ukuchiya isikhundla kumbe ukuqhubeka engumsekeli wakhe. Lokhu kwenzakala ikhomishini ebona ngezobulili eZimbabwe Gender Commission isicelwe ukuthi icubungule lolu daba ngesiphangiphangi yinhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eWomen's Coalition of Zimbabwe. Kolunye udaba olufanayo, ugatsha olulawula ngokuquthwa kwezomthetho okubalulekileyo olweJudicial Service Commission luthi luphakathi kokuphenya udaba lomunye umahluli olemfanekiso esisabalele enkundleni zokuxhumana etshengisa izitho zakhe. Umahluli lo ubikwa ubethandana lontombazana asebenza laye okungaba ikwephula umthetho. Lanxa ikhomishini le ingamqambanga ngegama, iphephandaba lezimlife.com liveze ukuthi umahluli we-High Court kobulawayo uJustice Thompson Mabhikwa kungaba nguye ohazelwe imfanekiso eyangisayo emphakathini ngontombazana kade ethandana laye ngemva kokuba lontombazana ethole ubufakazi bokuthi uMabhikwa uthandana lomunye njalo wesifazane wazonda wasehaza limfanekiso ebulenjini. I-Judicial Service Commission ithi izazisa uZulu ngempumela yaloluphenyo kumalanga alandelayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaMabhikwa.
Into zemjole maofisini ziyahlupa vele kabachiyane lakho lokho abantu bathathe amakhosikazi bathathe amadoda bahlale la wezindlini emaofisini kusetshenzwe kuyekela ukuthi kuguqulwe amaofisi enziwe abe ngamabedroom akukaze vele kwaphumelela izinto nxa zingasebenza njalo yikho phela okugcina khona lokhu amapikitshe sethunyelwa kuma WhatsApp esegcwala kuyonke indawo abantu benqunu okuyinto engafanelanga okuyinto elihlazo abantu bengaba zali ngabaziphathe ngendlela efaneleyo kodwa ke njengalokhu kusaphumile asingeke sithi kuyikho sisalinde ukuthi kuvele ngakho ke iJudicial Services Commission ilo ifanele vele ukuthi kuhlolisise khona lokhu ukuthi kuliqiniso kumbe ayiseloqiniso nxa kuliqiniso ibhekisise ukuthi yiwuphi umthetho ongabe wephuliwe njalo sigwebo bani esiyabe sifanele sethulelwe labo abathinteka kule ndawo
Ngatholakala elecala uMabhikwa engathathelwa manyathelo bani ikhomishinile
isigwebo kuzaya ngokuthi ivele imithetho esingathi ngama-rules lama-regulations ungabali nje isisekelo sombuso i-constitution le mthetho kodwa kuba khona okuthiwa imithethwana emncane ama-rules okuyikho okusebenza kakhulu ukuthi angabe ukwephula okungakanani lo ongabe ethinteka xa kuliqiniso lokhu ukuthi bayajolana emahofisini laphana kulokuthi basebenze kusiya ngokuthi wephule kungakanani lowo mthetho lesigwebo sakhona sisalingana lalo oko nxa esephule kakhulu umthetho usengasuswa esihlalweni usengabona sebelobela upresident bemazisa ukuthi umnumzana akafanelanga ahlale esihlalweni ufanele aphume ngakho ke kuqakathekile ukuthi bakuhlolisise kabanzi ngokuba umuntu angacina ephelelwe ngumsebenzi kodwa kuzeya ngokuthi bathinte okungakanani le mthetho yakhona ithini ngokuphathelele lesisenzo sokujolana emahofisini
udaba lukaMohati lona ulubona njani
Ubaba Mohati kuvela izinto lapho ezingahambi kahle ezithi zona ubesebenzisa ihofisi lakhe ukuthi azuze omama abendileyo abasebenza ngaphansi kwakhe athathele amadoda abafazi babo alale labantwana besikolo nxa kuliqiniso lokhu uyabe senza ukungcola okunye okumangalisayo yebo kambe kulula ukuthi abantu bathi hayi vele phezulu ngalabanye labo benza kanjalo kodwa sizakhuluma ngaye yena namhlanje sithi yena labenza njengaye akuliqiniso ukuthi basebenzisa ihofisi ukuthi benze imijolo benze ukuthandana benze ukulalana kumele bakuyekele khona lokho akuqinisa umthetho ukuthi abenza njengabo bajeziswe basuswe ezihlalweni akufanelanga sibe labantu abangahloniphi abantwana besikolo abangahlonipha omama abathethweyo abangahlonipha amadoda labafazi babo abangahloniphi izisebenzi nxa kuliqiniso babengafanelanga ukuthi bahlale ezihlalweni kuyabe kumele basuswe
umnumzana efi dlela ngcu ube ucubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma lo justice Thompson Mabhikwa kunye lomnumzana Kembo Mohati ngaloludaba Chalo zempila kahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane lecoronavirus elizweni jikelele izolo nje kuphela lolugatsha luthi kulabazinkulungwane ezedlula ezimbili 2727 abahlatshwe leli jekiseni lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lokhu liphansi lanxa leligciwane lokhu likhona elizweni ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele kulaba ngamachumi afika phose amahlanu 48 abathelelwe leligciwane Unkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora otshele intatheli izindaba izolo ukuthi usekhumisane umlotha loMakhuphe uMonzora uthe uMakhuphe usevumile ukuba ngumsekeli wakhe kodwa eloba enkundleni yeTwitter uMakhuphe uthe kusalokunye okumele baqale bakuhlafune lo Monzora okufana lodlakela olwenziwa kumhlangano weCongress lapho kwakhethwa khona uMonzora aze athathe isikhundla esasingesamakhuphe lokugwalo lwabavoti ivoters roll umakhuphe uthi yayingayisiyo yoqobo kumele lakho kukhulunywe ngakho. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-MDCT umama udokotela uThokozani Khuphe simazi engumsekeli kamongameli webandla ubaba uDouglas Monzora. Ngakho lezi nkokheli zethu zombili siyakwazi ukubana ziyazazi zonke indlela zebandla ezisesisekelweni sebandla okumele zilandelwe nxa kukhona okuthile okumele kuxoxwe mhlawumbe kulungisiswe libandla. Ngakho njengebandla okwakhathesi akukho esikubambileyo kumbe okusezandleni zethu okubuye ngengatsha zebandla okumele kuxoxiswane ngakho. Akukho ke esingakuphefumula ngendaba esizizwa kunkundla ze-social media kumbe amahungahunga athile angabe esemphakathini.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kumele uthi zonke izifundi ezaloba umhloliso ka-Grade 7 nyakenye kuzafanele ziqhubekele phambili ngezifundo zika-Form 1 lanxa zingabe zingaphumelelanga kule mhloliso. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Kane Mathema ephendula imibuzo edalele ePhalamende izolo. Izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yegciwane le-coronavirus eselimemethekile elizweni. Ezinye izikolo zama-boarding zibikwa zikhetha izifundi ezaphumelelayo kulomhloliso kuphela. Ukuze sihlaziye ukuthi inyathelo leli lingathinta njani ikusasa yabantwana besikolo, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Melissa Chingwanangwana umabhalane we-Matabeleland South kunhlanganiso elwela ilungelo lababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
So nxa sesikhangele ukuthi konke lokhu esakukhulumanga kusalandelwanga, abantwana baqhubeka baya phambili babhala imhloliso. So kuphuma ke khathesi ukuthi abantwana basenzanga kahle emhlolisweni yabo. Thina sibona kungasocebo elihle ukuthi abantwana beqhubeke phambili bona bengenzanga kuhle, kungasikho ukuthi bayihluleka kodwa kuyikuthi abaphiwanga isikhathi esenelisayo ukuthi belungiselele imihloliso yabo. Siyabe sesibalimazile abantwana kakhulu nxa sisithi bephonguqhubeka bengafundanga, bephonguqhubeka sithi hhayi abenzanga kuhle, kungasikho ukuthi liphutha labo kodwa kungumumo lokuthi lathi asisalungisisanga ukuthi singabanceda njani ukuthi bengalimazeki kakhulu ngumumo owehlele ilizwe lonke.
Umnumzana Mathema uphinde wathi uhulumende uqinisa inhlelo zokuthi abantwana befunde kuhle lalabo abasemaphandleni besebenzisa imitshina yakulezi nsuku. Ubona uhulumende ukwenelisa yini lokho?
Sibona kulicebo elihle kakhulu njengehlanganiso, kodwa icebo leli lingaba licebo elihle nxa lizanceda abantwana bonke abasemadolobheni labasemaphandleni. I-e-learning isiza kakhulu abantwana abasemadolobheni, abasemaphandleni basalela kakhulu. Uyathola ukuthi umntwana usihlala emaphandleni, uhlala emzini ongela amagetsi, uhlala emzini okhatshana ukuthi i-network ayibambi. Uyathola ukuthi umntwana uhlala kayenelisi, abantwana abaningi abahlala emaphandleni bayaswela, abalayi benelisi ukuthi bethenge imitshina kumbe amafoni ukuthi labo besebenzise bengene online besebenzise i-e-learning njengabantwana besemadolobheni. Thina njengenhlanganiso emila ababalisi nabantwana abasemaphandleni sibona i-e-learning ibandlulula kakhulu abantwana abasemaphandleni bayasalela. Singakhangela impumela zemhloliso yomnyaka odlulileyo uzathola ukuthi abantwana abaningi abangenzanga kuhle abantwana basemaphandleni.
Kuyini njengenhlanganiso belisithi ngabe uhulumende uyakwenza?
Thina njengenhlanganiso sibona kuqakathele ukuthi ngesikhathi lesi uhulumende kumele ahlale phansi nenhlanganiso zababalisi, ahlale phansi labazali, sibonisane sihlanganise amakhanda, sikhangele ukuthi singaqhubha njani, singancedisa njani abantwana bethu ukuthi beqhubhe izifundo zabo, ngoba umasiphila kiwo sikhangele ukuthi kule COVID-19 kulento eziningi eziphambanisayo ukuthi izinto ziqhube ngendlela esijwayele ngayo. So isinqumo esingathathwa lapha sinike sicatshwa ngumuntu oyedwa, nike sicatshwa ngenhlanganiso yodwa, kumele kuhlanganiswe amakhanda sibonisane ukuthi abantwana abayihlule abangenzanga kuhle emhlolisweni edlulileyo singabancedisa njani, lokuthi izikolo zingavulwa njani, lokuthi singavikela njani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ebantwaneni ezikolweni, singancedisana njani. Sekumele kube yinto yokuthi sihlanganise amakhanda sincedisane, singajahi ukuvula izikolo singakakhulumisani, sancedisana sabonisana indlela yokuthi singaqhuba njani.
Lo ngunkosazana Melissa Chingwanangwana, umabhalane weMathebeleland South, kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulosakhulayo leminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 osesibhedlela seParirenyatwa eHarare ngemva kokugwazwa ngumakhelwane wakhe uMona Lisa Choguya oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lantathu 33. Osakhulayo lo ubikwa egwazwe esiswini waze waphuma amathumbu. Iphephandaba leChronicle lithi kulaba sakhulayo abangamatshumi amathathu lantathu 33 kade besenza umthimba wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo elokitshini lePhelandaba koBulawayo ababotshiweyo ngoba besephula imigoqo ye-COVID-19. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngibingelele kubasakazi bezindaba zabahlabezulu nemuli yonke yakomthwakazi. Lo okhulumayo ngusomlomo wehawu lesizwe. Ngikhuluma ngimile, ngimele i-MY ihawu lesizwe. I-MY umele umthwakazi youth. Le nhlangano yethu ibizwa hawu lesizwe ngoba ilihawu likamthwakazi. Yabunjwa ngenjongo yokuvikela umthwakazi nabo konke okomthwakazi. Ziningi izinto eziwonakeleyo komthwakazi ezidinga ukuba thina siyintsha komthwakazi sizilungise. Ngaleso sizathu sinxusa wonke umuntu wakomthwakazi ukuba abambisane nehawu lesizwe, abambisane nathi kukho konke esikwenzayo ukuze silungise lokho sokumoshakele. Siyananzelela futhi ukuba izindawo zethu, ama-resources, imisebenzi nako wonke basithathele, basiphucile labantu bokuza, abantu baseMpumalanga. Abantwana bakomthwakazi sebefunda, bafunda ulimi abangaluzwisisi, sebefunda ngendlela abangayizwisisi. Bayahlukunyezwa abantu komthwakazi, sikhona siyintsha. Ngakho ke sibona ukuthi kufanele ukuthi siyintsha komthwakazi sihlangane, sibumbane, bambane, sihlangane konke nabadala, izakhamizi nentsha yonke, sizama ukulungisa lokho sokumoshakele, sizama ukulungisa indawo yakithi. Kungakho sasungula le hawu lesizwe ukuze silungise konke osokumoshakele, la okudinga khona thina njalo nje sibe khona. Sidinga ukuthi msakazi olungileyo sikwazi njalo ukuthi sihlale sizazisa nezinhlelo zehawu lesizwe la ezikhona, la esesikhona ukuthi sikuphi, kwenzakalani, abantu bakithi bazi ngathi. Sikhuluma nje kuningi osokushabalele komthwakazi, kuningi, konke kudliwa ngabantu bokuza, thina sidla ingqoqo zomlomo, siyalamba kodwa kodwa bayadla bayasutha abantu bobuza endaweni yakithi.
Salibonani bantu bakithi bonke. Ngithanda ukubonga kakhulu bantu baStudio 7 asebenza omuhle kangaka eliyenzayo lezindaba ezinhle kangaka elisethulula zona sonke isikhathi. Mina engikhulumayo ngumadawo esigabeni secholotsho ekapani exhojini. Mina into engithanda ukuyikhulumela kakhulu, ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-vaccine. Ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi asiyemukeleni i-vaccine leyi sizivikele emkhuhlaneni omubi kangaka we-corona. I-vaccine leyi ayibulali, ayisoze isenzele. Kanti vele kungani abantu babadizi kangaka nge-vaccine? Yeyi izasibulala, yeyi ngokuqala kunatheni umnangagwa, yeyi ngaqala abephezulu. Kanti kambe aluba bevele besibulala abantu laba, aluba sesisafa kudala ngoba asizibuzi ngani? Kathesi siphila ngamaphilisi ama-ARVs. Ukuthi abe kuya ngathi asikudingi asikwazi ngoba amanye ayathola ibhale ukuthi abuya eChina, amanye abuya e-India, amanye e-Italy. Kodwa konke lokhu asikukhulumeli. Waye mele sikhulumele i-vaccine kunokuthi samukele usizo lobu esilutholayo njengama-ARVs ethu lawa esiwaphiwayo. Kodwa e-vaccine sibhizi, heyi izasibulala, heyi vaccine, heyi vaccine. Asemukele nini i-vaccine leyi sinathenini sizivikele ekoroneni bantu bakithi? Ngiyabonga. Engikushiya kini ukuthi i-vaccine isikhona, asiyemukele nini, singathandabuzini, izasisiza. Okokuthi umnangagwa abanathile, uchiyona abanathile, asingabudingini. Njengokuthi nxa siphiwa ama-ARVs asikaze sibuze ukuthi uchiyona abanathile yini, umnangagwa sibawanathile yini. Ngiyabonga.
Isinyo kuhlaba abantu luhle sibili basangazi, salwamukela. Kodwa besicela ukuthi lolu hlelo lungakhangeli hlangothi njengalokhu okuvame nxa kuphiwa izikafu zezanuphiwa. Njalo sikhangelela ukuthi abantu bonke nje baphathwe ngendlela elingeneyo. Futhi enye into engasihlukumezayo ukuthi leli Jackson asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe-coronavirus entsha etholakala e-South Africa njengobana bethi lo mkhuhlane usungenile lapha. Asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba lokuthi kuthiwa abantu bahlabile kungalalutho olwenzakalayo. Kodwa lolu hlelo hhayi siyalamukela, ngapha intaba zinkuna egadathi.
Salubonani bantu Studio 7 esibongo sami ngondlovu nla egoli. Hayi kuyazwakala konke khona lokho okukhulunywayo kustudio 7 njalo siyabonga emsebenzini elisebenzayo elisiphakelena ngendaba lezi lisiphakela zona kustudio 7 ye-WhatsApp. Kanti into ebalulekileyo nje ukuthi kufanele ukuthi kubonakale ukuthi u-Emmerson Mnangagwa siwenda qiniseko siyokuthi nje kuba yibo abakuqala bafanele ukuthi betholele injection ye-COVID-19. Siyazi ukuthi kuzabe one udokotela oyabe bahlaba but befanele kube labanye odokotela abafika 4-5 abazabe khona apho make sure ukuthi bambonile na babonile na behlatshwa le injection na. Bangayenza phela abantu bathi bahlatshiwe injection le COVID-19 kati abahlatshwanga bebelobunye ubukhonyovu obayenzayo. Oba into eyenza sitsho kanjalo asisabathembi aba bantu bezano ngendlela abahlukuluza ngakhona abantu bemathebeleleni. Khona manje induna umaduna ibifanele iye la isitshile emhlabeni yebeka lapho kulamakhabe khona ngendlela ukuthi ngeyamathebeleleni kuyalila abantu bezano. Kusho ukuthi zano labantu bamathebeleleni angeke kufe kwazwana lula noma sizama ngayoko indlela. Hayi siyabona ukuthi upresidenti lo ngiyabonga.
Salibonani basakazi. Hayi ngenhlonipho enkulu ngiyazi ukuthi kuthiwa isikhathi singabi side. Hayi bayi mina besengivele ngingasathandi luma ngoba ezedazifuna bese kungani hayi siyabambeka. Kanti yikho sijabula khona lapha ngoba sikwazi ukuthi esikufisayo lathi siyakubeka. Kahle ke ngithinte indaba la abantu laba ababulala ilizwe. Xa ningananzeleli umuntu obulala ilizwe umuntu okuthiwa ngusobhu. Osobhuku laba kabasazazi izinto abazizenzayo. Imisebenzi yabo ngokwayo mpela kayasaziwa. Sabe ngabantu bepolitics. Kanti izolo abantu kade bengasobhuku kade bengabantu abamela amasiko. Namhlanje bavuka bengabepolitiki. Esigabeni okuyikutho ukuthi xa ungaphambana nosobhuku sungabe uphambane lohulumeni. Kanti izolo besikwazi ukuthi usobhuku ngumuntu okhuza abantu esigabeni. Namhlanje ungamzondisa akulalutho ongaluzuza. Balutshwani kakhulu kabantu abangabosobhuku abamele iqiniso. Iningi labo vele sebesenza into yokuthi sebengabantu abakolonayiziweyo. Kuba buhlungu-ke ngoba bengabantu abade bekhangelele ukugcina izimuli, bengabantu bakhangelele ukugcina amasiko. Manje-ke nanko sebelamaphathi nabo. amasiko esintu asekho aphelile emsakazi napa abantu bathengisa isizwe semandebeleni thengisiwe isizwe semandebeleni kakusela ngendaba yakusophupho azi kumbe indlala kweluhlupho hayi kake bazizwe labo bengabantu abayenza indlela ngudube ngilapha egwane
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lesithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwenze Melika, ingcwethi kwezomthetho zithi ukuvezwa kwemininingwane yembadalo yemithelo ama tax returns kamnumzana Donald Trump oyingumongameli welizwe kulakho ukumfaka enkingeni. Umthethwandaba we Supreme Court ngomvulo unqume ukuba uTrump oseleminyaka isala kuveza ama tax akhe kumele awavezele abachuchisi besigaba seNew York abamcubungulayo. Ingcwethi lezi zithi kulakho ukuvela indaba ezifana lemali yokufumbathisa ayipha omunye wesifazane uStormy Daniels othi waya naye emacansini lezinye izindaba ezimbalwa ezingavela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Indaba yama tax returns kaTrump abesala lawo ngesikhathi engupresident ubezama imizamo yonke ukuthi afihle even ungaze kuthiwe kaphiwe ngenxa ukuthi akhutshwe ngenxa ukuthi ubelayo ipower yokwenza njalo. The Supreme Court is the highest court in the land. Nxa sebetheka awakhutshwe azakhutshwa ngoba kathesa umuntu osesebenza tax department, the person who is in charge of the taxes, the tax department lapha usengumuntu oyabe appointwe yi-government engasiyo kaTrump. So Trump wayezilungiselela umuntu owakhaya imfayile ukuthi uzabe lokwesala lokukhupha amaphepha and labantu ukuthi bawatshontshe bawakhuphele egcekeni kwakunzima ngenxa yokuthi babesesaba ukuthi ayekhangile. Owayathesa okunye okumenza ukuthi abesalela ezikhundleni yikho khona lokhu ukuthi abone ukuthi amaphepha lawana zonke izinto kade sanilisuzifihla ngenxa yokuthi ubesebenzisa amandla akhe okuba ngupresident sezizachayeka nje egcekeni. Nambona nganamaphepha lawo kungakansuza tshwala azabe sekhona lathi sesiwabala sifuna ukuthi ubillionaire waye ebhadala malini ama-taxes. Njalo njengoba kuthiwa waye-double dip abantu abakhe babhadala nje omnye ngu-consultant ngapha ephinde be-employee. Siza kubona konke lokhu egcekeni ngabona yikho kade besesaba ukuthi bakhuphe.
Ubona ungani nxa kathe sezavezwa ngumthethwandaba kuzavala yini lokhu okwakuthiwo ngabanye ukuthi sokuyiloko okuthiwa ngesilungu i-president ukuthi abayabe bezafuna ukuthi bengavezi benze njengaye umnumzana Trump.
Ukungavezi ama-taxes e-America akusoze kube yinto ezakuya siyaphambili. UTrump waphumelela because wathe sala uveza ama-taxes akhe ngum-Republican. Usisazi ukuthi i-Republican Party njani. Amboni mintu kulo mdemocrat ongathi khona uTrump waye warana wala ukuveza ama-taxes akhe ama-Republicans bavume. Ama-Republicans ngotsotsi. So abasoze bevume lokho indaba yokuveza ama-taxes iza kuba isiba indaba eyaphambili. Ama-Republicans babekwazi ukuthi uTrump ufihlani ngokungavezi ama-taxes. Ngabe wayeveza ama taxes akhe ngaleso sikhathi kumele awavezi. Abantu babezabona ezinye izinto okungamelanga bazibone enxenye angabesawina. Njengoba wayeseyikhandidethi esesele yedwa yikho bamsekela ukuthi angavezi ama-taxes. But ambona ukuthi ukwala kwakhe singathi kuthiwa kusethe i-precedence because nxa bengawavumbulula kathesi ozawala uzakwazi ukuthi phambili kuzaba le Supreme Court eza ukuthi kawavezwe layo it's another precedent again ezakwenza ukuthi abantu bakwesaba ukungafuni ukuvula ama-taxes.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ubikwa esefuna ukuthiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola labafazi babantu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le coronavirus elizweni jikelele.
Unkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora otshela intatheli izindaba izolo ukuthi usekhomisane umlotha loMakhuphe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.